sithethe lelo nyathelo lokuhambisa udaba lokunika amabizo ezidaladaza zokubulawayo emthethwandaba. Sikwenze lokhu ngoba sinanzelela ukuthi umthetho welizwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonoko. Njalo sikhangele kakhulu ukuthi nxa sikhangele iconstitution kumbe isekelo sombuso welizwe ukhuluma ngedevolution kuchapter 14. So ngokunjalo ke sibe sesiqathanisa futhi le-Urban Councils Act, umthetho wokubuswa kwezabelo section 212, lakho uyatsho ukuthi kumele kwenziwe njani nxa kuyikuthi kuzaba lo tshintsho ekubizweni kwezitalada zedolobho. Ngakho-ke njengabahlali bedolobho sikubone kufanele ukuthi udaba lolu siluhambise emthethweni, njalo sikwenza lokho ngoba umthetho welizwe yiwo kumele usivikele nxa sokulo lutho esingaluzwisisi kuhle njalo lungenziwanga kuhle. Ngokunjalo-ke silandela umthetho, kasizondi muntu, kasithandi muntu, silandela umthetho njengabahlali bakoBulawayo.
Lifuna luphathwe njani lolu daba?
Uchapter 14 wesisekelo sombuso ukubeka kucace ukuthi i-devolution kuyini. Sibe sesikhangela futhi i-Urban Councils Act, la ikubeka kucace ukuthi kwenziwa njani nxa kuzabizwa izitalada ngamabizo amatsha kumbe kuzaba lezinye izitalada ezintsha ezizanikwa amabizo. Ngokunjalo-ke thina njengabahlali bakoBulawayo kumele siphatheke ekubuyeni la mabizo lawo kumbe ukuthi amabizo lawo abe khona yiwo azasebenza ezitaladeni zethu. Singeke phela sikuvumele ukuthi abanye abantu bathi nxa sebethe bahlala phansi bakuvume ukuthi izitalada lezi zizabizwa zithiwe yilokhu lalokhu kumbe amabizo lawa lalawa, kubeze kusiba labanye abantu instead yokuthi ba-approve babe yibo futhi ababuya lamanye amabizo, olunye uluhlu lwamabizo lu-opposa lana amabizo abe sevunyelweni singoBulawayo. Sinje singoBulawayo silabantu esifuna ukuthi babe le mgwaqo leyana, silabantu abanjengabo babu Dabengwawo, Nikita Mangena, Queen Lozi K, ubukhokheli nje sike saba labo esigabeni akumele sibukhumbule ngokugcweleyo. Njalo siyasho ukuthi ama-avenues kahlale njalo, first avenue, second avenue, kuze kube lula. Yikho esikufunayo njengabahlali, so sifuna kuphathwe ngaleyo ndlela, not ukuthi kubuye omunye umuntu mve kubuye abanye abantu sebevela khonale kathana bafike besethulele uluhlu esingalufuniyo. So sifuna kuphathwe ngendlela efunwa yithi thina njengabahlali bakoBulawayo, njengezakhamizi zakoBulawayo abayithi abantu abahlala kuleyo ndawo, ukuthi nxa sidlule esitaladeni esithize sibe le ntshukuntshu yokuhamba ngaleso sitalada sikhangele ukuthi ibizo leli yithi esalifisayo, libizwa ngalelo gama ngoba yithi esakuthandayo lokho.
Likhangelela ukuthi lungene nini emthethwandaba?
Esikukhangeleleyo ukuthi udaba lungahlali isikhathi eside. Ungabona sokusedlula 2 weeks ungazange kukhunywa ngalolu daba, singeke sithabe kakhulu ngoba uyakunanzelela ukuthi indaba le yindaba esegudwini. Already abanye abantu sebethe bahlala phansi banika izitalada amagama thina esingawafuniyo njengoBulawayo. So ngokunjalo-ke sifuna ukuthi kube ludaba oluphathwa masinyazane ukwenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bakhwabithe. Nxa sikhuluma ngedemokhrasi, sikhuluma ngenkululeko, sikhuluma ngokuthi izabelo ziziphathele amandla, i-devolution, sifisa ukuthi abantu nxa behambe endaweni yabo bahambe ngokukhululeka bebona amabizo abawafisayo. Ngakho-ke sifisa ukuthi ube ludaba oluphathwa masinyane kakhulu.